sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri uchiyele libandla lidoniselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ubesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokitshini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke yade we affected ngakho. Abantwana babuya khona apha e-founders bekhala abakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. He's in pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when wafika zisithi banjayile last week. Kusinyadiba niyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangani mina ngibiselani nje sengifundayo sengifuna ugazi. Esithi hawe angaphi ubondi into esenzakele sinyaphapha mangathola vele wena ishethi yakhe siyi-red sigcwele igazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMilton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Flinders, Sitheli, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizibule kakhulu ngindlelami ngiphathekile ngoba isihlobo sami soneso esilahlekileyo umntwana omzawayo. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikumangelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka amiza bagcine sekuthiwa izikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lo kade funda ngoba nxa umntwana ebulele ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabafanake vela kakhulu ngabazali ngakho-ke siyimpango esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqongqosele abantwana baqondise abantwana babakhe babebileke ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhona esesehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha sesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana lawo bilo-ed ngoba abantwana phakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kazelisiye siyakhuthaza-ke sizakhamizi sikhuthaza abazali ukuthi kungumlandu wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezi zehlakalo ezinjengazonezi sibe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphulisa ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana ngapha babeyisiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengabeyezenjelo kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzenezi indawo esingazibiza ngokuthi nama-hotspot. So siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalisi lazo zonke izakhamizi kuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagqugquzela ukuthi badle amalungelo abo kodwa kunanzelela khonapho ekukhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities kumbumlandu wawo abatyelwa kakhulu ngawo okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banika amalunga bazitele ukuthi bona sebengazifile emhlabeni ungananzelela lo mzalo emzini wakhe amandla aseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo kube sekuthiwa kulabo-guidance and counseling labo-psychosocial services zenezo izinto vele emuntwini omnyama umuntu we-afrika ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina kivele esikhula besiqondise ngolwayo so nxa umuntu ethala kakuthi ukuthi uyabulawa anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukuthi ukubuya lokona kodwa kathesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo lasabuyayo abantwana kholezenzela santante bekwazi ukuthi engavelayo ibika tubani ngenzeso womthetho ukuhlekela umntwana kuthi yi-abuse.
Hello-ke ngumnumzana Thembelani Dube isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxoshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiye leli bandla lidonselana amandla. Umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba besithi kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngomvulo uMonzora uhle waxotshisa edale leSenate uMnumzana Mdzuri. UMdzuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube utshele uGainer kuMede Saidi weStudio 7 ukuthi uMdzuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMdzuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament, welo awuzombe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMdzuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni, ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani layo kumbe angahambisani layo, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula-ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMdzuri kazange alandele ngisho esisodwa isinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise iparliament kumbe i-council ukuthi hayi uzibanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselayo. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMdzuri ekuphikisaneni ekube lombono otshiyeneyo abafana labo Dan Moyo abangekho eparliament, kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma-disciplinary hearing wona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa libandla, sebezixotsha. Akuyabe kungela nto into ibandla lingayenza ngaphandle kokuthi likube kanjalo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte omunye walabo okuthiwa seqotshiwe ebandleni le-MDCT, umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leli ngapha kwele Melika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le-MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa ngu-Witness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Okokuqala, uMdzuri kazange azikhiphe ebandleni, la manje ulokhe uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane no-Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi, Witness, wena ukuthi uzibe isikhulumeli sebandla le-MDC wakwenza kwenzakala kanjani? Ngoba ma sisiya ku-constitution ye-MDC, i-standing committee, ama-members wonke awe-standing committee ngabantu aba-electwa ku-Congress. Kwenziwa ama-nomination, esenziwa ngama-provinces. From u-president kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu. Yinto ayixotshelwa eparlament ke leyo. Lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahambisa ibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela. Ngoba iconstitution yeMDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumonga meli ube ngumongameli esebenzisa yipi constitution ye MDC ngoba MDC constitution ye MDC ithi kumele ube ngu president mawu ukhethiwe e Congress. I Congress ayizange yenziwe ngoba i Congress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo. Ayikho nje i Congress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kanti manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC noma abasebezithi bona bangopresident be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange i constitution ye MDC ayizange yalandelwa ngitsho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iokuyi Congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ayi asivumelani lakho lokho ngoba akusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denounce ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela iMDC esebenza ngakhona ayenzwanga ngendlela iMDC constitution. So abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho weMDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abanengi. Ugatsha lwezemihloliso lweZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lo mntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzwi uqoxele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ama textbooks. So nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Bhinga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzisa. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Minister of Education, Minister of Primary and Secondary Education, against IDACA framework, which stipulates about 20%. Abantu abeBhinga, they've been left to go to Bayenze, kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe izikolo imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes abo, they manage at least to get some of these resources beyazuza from I province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenze ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even motivation ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa i-ICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of e-examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabele and North, e-grand equalization iyabuya ngesikhathi. So that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello ke ngumnumzana Nevanya Wunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Phumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe ilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi besitudio 7 labalaleli embingelele umthwazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephalamende akula bantu abanele iMatabeleland. Yena chamisa wangkhona angaze ngimuzwe ekhuluma nge-devolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje le opposition yangkhona yena ongichamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza. Lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashona avela kubo mtoko kubo mtare kibo khona le waletha ngapha kobulawayo ezoba ngo-council. Sile 18 councillors engamashona esihluphayo manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhona omkhulu ngasi yamuzwe ekhuluma i-devolution of power, siphambi nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachansa wangkhona ekhuluma i-devolution of power. Lokhu esenza i-tribalism yakhe. So indaba yakithi nzima ukuthi ibonakale iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalowo mfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland. Asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala ngase-South Africa ukhulumayo ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke? Bengicela usizo sitshontshele imota nje njengamanje ngabo 11 ePlumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leli ibona kupicture leyo babaleka layo. So ama contacts number yona lawo elingakukontakta ngendawo ethi uma izwakala kuthiwa idlula emaphisa njengamanje ezuyispeaka kanje imota edingakala very serious ngumfana wakhona bamlimazile ulalisela esibhedlela. So sicela ongabe ibonile zama ukukontakta kumamapolisa aseduzane kumbe zalezi namba ukuthi sikwanise ukuthola isizo. Ngiyabonga kakhulu.
Ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi elisenzela wona kusinika indaba zeqiniso. Olwami udaba na ngabantu bezana abaselebrate imigaba day ukuthi yini eselebratwayo ngenkosi yabo le umgaba ikuyeni abakwenzileyo nge-43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesisigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha beselupani imali abazisebenzisayo instead of ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi baselebrate ilanga lenkosi yabo. Hayi lisihloniphe badala linabantu bezanu lisihloniphe.
Sanibonani kustudio 7 ninjani donke kustudio 7. Hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa. Hayi yezwa nje konke abantu bakhala nje ngezanu bakhala ngezanu. Hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisa then from there-ke sebezobona lezi indaba zaba ababhekane nazo sebeqale bakhipha le phathi le isilonda luka isilonda izanu isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu izanu ayinanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi iyalunga. Hhayi kusekuqinisweni nje ukuthi hhayi ukwehluleka ize ehlulekele naye lelo liqinise lazizanu ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje le migwaqo yonke into nje kumoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakele ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonaba balokhu kuthiwa izanu ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sisehluleke. Ngiyabona
salibonani Studio 7 salibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikujulayi angaze kube le audio yami efundayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yeni ngiyeqa njani noma yeqwa ikhompyutha noma ngiyeqwa yini Studio 7 ngiyacela lami ngike ngizwakale amazwi ami engiwafakayo lami ngiyabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mise-South Africa Deep Sluch.
Ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kusto seva ngigcine sengiyiseva ngenye indlela la +12 02 fake ezinye inamba siyaphambi. Ngiyabonga kakhulu lam senzokwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inews zasekhaya siphiwa yonke imininingwane. Ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeze ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele. Hhayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kwe-Studio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli ba. Ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Balaleli isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Linga kutwa ge uus lalila ntambama la mtlanje ngo 7:30. Kutwa eze kuseni. Silazo ngomvulo ekuseni. Siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu Chris Gande ngelifisela ge impela sonto elichukela.